So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lwesibili mhlaka 17 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakhuluma ngenale indaba yokuthi bona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo, njalo bebezwakala bengabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ekusebenzi.
Ukukhalala umsebenzi wabo dokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi uyaqhubeka namuhla.
Yena umgaba abekwenza laphana ubezama ukuthatha ukuthi ubugwelegwele bakhe bungabonakali lula ukuthi kuyathi imali yonke leyo ithethama ngokuqala lokho.
Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uzulu wakozimba izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela elizweni lonke bekhonona ngokuthunjwa kwamkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. UMagombeyi uthunjwe ngomgqibelo ngabantu ababehlomile njalo lanamuhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi. Uhulumende laye uthi akakwazi ukuthi ngobani abamthumbileyo. Kodwa iningi lithi nguye uhulumende ngoba uMagombeyi ubeselesikhathi eside ethola imbiko ebimethusela kumakhalekhukhwini wakhe phezu kokukhalala umsebenzi kwabanye odokotela bekhala ngeholo. Udokotela Magombeyi ukhokela inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Izolo umthethwandaba ulaye ugatsha lwendaba zasekhaya kanye lolwezomvikela ukuthi ziqinise imizamo yazo yokudinga uMagombeyi njalo zethule impumela yophenyo lwazo. Wengeze wathi yiloba ngubani ongaba emgcinile uMagombeyi kumele amkhulule kumbe amuse enkantolo kungakedluli amahola ngamashumi amane lasishiyagalombili 48 hours nxa kuyikuthi ulecala. Udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izolo odokotela batshengisele esibhedlela zikahulumende besithi kababuyeli emsebenzini nxa udokotela Magombeyi engakatholakali. Baphinde batshengisela njalo esibhedlela seBari Renyatwa eHarare ntambama bexhaswe nguZulu lapho abaqhube khona umthandazo wokuthi uMagombeyi atholakale ephila. Osakhulayo webandla leMDC ePlumtree umnumzana Trimo Mpofu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi wehlulekile ukwelatshwa e-United Bulawayo Hospital izolo ngoba odokotela bebengekho emsebenzini.
Lamaviki ngilobe ngishitsha khona ngale UBS njengokubhaliwa kwamesibhedlela sePlumtree ukuthi mele ngehlolwa khona ngale ngokuthi ngudokotela. Then ngakokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile mele ngiyenzile. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiwe njenganamhlambele ukuthi ngiyekwenziwa i-operation kusasa. Sasa ngithethe ngumuntu oselungeleke ukuthi kona useza kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi awusoze usakwanisa ukuthi yenziwe operation namhlanje amadokotela akho emsebenzini. Sekumele ubuyele ngikhanga, ngawubuyela ngikhanga ilanga lanamhlanje, ngawubuyela ke namhlanje, kubuyela kwami namhla okwenzakeleyo ukuthi ngithole nje abantu bonke bemiyamandlodlongwana nje begcwele nje indawo yonke kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani namanesi ebhizi ezihambahambeka nje khona lapho phakathi. Kanjalo nje kwaze kwatsha isikhathi sika-2 o'clock kungacaci ukuthi kuhamba njani nje kufana administration yangkhona kuloyo kunjalo.
Ngibatshile ukuthi ubuye nini?
Hayi kona namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho, afuna ukugqama amanga ngiphendukele nje ngelalo solubhaliwe ebhukwini ngoba into umumo kusenzakala vele kade kungakhanyi, kukhanya ngani ukuthi ngabantu abakukhanya ngani nje isibhedlela sonke isibhedlela sikustrike nje sonke. e-reception ngidlule khona ngafika ngathi nje manje ngabhadala imali eyabifanele umusuka e-reception ngikula lapho okumele ukuthi uyekhona uyobonana namanesa yiwa zabudirector lafana ukuthi bekunikele inamba ukuthi uza kuba ngunamba siyangena ehofisini elinje kanje siyabonana nodokotela nje so kulapho ngiyefike khona bona phambi ukuthi ngiyethola umuntu onguyozayinika inamba ozayitshela ukuthi ihamba uyelatshwa endaweni enje kulapho engihlulekele khona endlule nje abantu beloku bemile mazi ami ukuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma ngena le ndaba yokuthi kona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo njalo bebezwakala bengabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ekusebenza
abanye-ke ade bedinga usizo olufana lolwakho labo bebekhanya beswele ukuthi bayengaphi
ya abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba heyi mina ngikhuluma ngigcine sengizwele abanye ngoba mina ngikhuluma ngiyakhona ukuthi ukuzihambela ngumuntu ogule khona ukuthi ukuzihambela but abanye abantu ade ngibabona ngendlela abakade bekhanyele phathe kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu ngenxa yokuthi beyinanzelela ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi kusesibhedlela kodwa ekucineni egcine elahlekelwe yimpilo engazange athelele ngedala usukele emakhaya elulanda abantu kade abanye bebekhuluma bevele endaweni ezithiyetshiyeneyo endaweni ezikathana mpela kakhulu
ye manje sizakwenzani ngemva kwalokho
kunzima ngomumo esibhekane lawo kuleli lizwe kwakathesi ngalanga ndlela uhulumende lo esilayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto akhanya ezehluleka ngakhona ekulungiseni indaba zempilakahle ngibona ngani sibili into esesingayizama ikuqina ngemithandazo ukuthi ungagulile khona ku-serious ngoba ngingagula ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa
umnumzana Trimo Mpofu ngomgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ePlumtree ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sikhangelelwe ukubuyiselwa eHarare namuhla sivela emzini wakhe koZwimba lapho esitshengiswe khona izihlobo zakhe labantu abakuleyo ndawo izolo bemvalelisa kodwa bekulabantu abalutshwana kulumbuthano. Okumangalise abanye izolo yikuthi isidumbu sikaMgabe besikhanya sesifakwe kwelinye ibhokisi elingayisilo elasetshenziswa enkundleni yeRufaro kanye leNational Sports Stadium ngeviki edluleyo. Akwaziwa ukuthi kungabe kwenzakale kwenzelweni lokhu. Abe phephandaba leStandard labenkundla ethola izindaba ebulenjini ezimlife.com bathi unkosikazi Grace Mgabe lomdeni wakomgabe babanjwe ngamandla nguhulumende ukuthi bavume ukungcwaba uMgabe eHeroes Acre ngokubakhumbuza ukuthi izindlu abalazo ngezebandla leZanu PF. Ngakho bebelakho ukuzithathelwa alubana bethe bayalako kuphela ukuthi uMgabe abekwe emathuneni amaqhawe. UChris Kande weStudio 7 xoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi yena ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala yikuthi kulezinto ezimbili. Okokuqala yikuthi yena uMgabe abekwenza laphana ubezama ukucahla ukuthi ubugwelegwele bakhe bungabonakali lula ukuthi kuyathi imali yonke leyo ithetha ngokokuqala lokho. Okwesibili uMgabe ube nokunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafikaapho ezagcina khona. So-ke kathesi sokuthi endliwe ukuthi abantu babone ukuthi futhi babone ukuthi uMgabe umuntu onjani. Into bethanda amandla ethanda ipowa yokuthi ubenandi nqayindlelezane ezifake ebizweni lezano. Abantu bezano bazagqiba bebeyomsapota kodwa kathesi nangu phela usefile. Usegcekeni ukuthi kathesi nxa ngana kuthiwa sebizweni lezano. Kutho ukuthi imuli yabo isilusa. So-ke phakathi futhi khonapho uhlanti ungahlangani bawa. Ngoba yibuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe akuye alahlekele ngisaphathe ngene ibuthutha kodwa njalo okunye kuhle futhi ukuthi nxa elizamlahlekela vele umbuzo yokuthi nani imali kwavele eyithethe ngayo yikho phela okuthiwa umsineni ungazibona ungalihlakaniphile kodwa sigadile isikhathi lapho uzabonakala ukuhlani bakwakwaku so mneke nginazekela ngomgabe
kodwa bakhona abathi uMgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye oyekhanya enguye ofuna inotho yiko sikubona lapha ngendaba yendlule kungaba kuliqiniso
okuyiqiniso ukuthi umgaba wafuke singasiqiniso nxa kuyukuthi umkakhe wayemsebenzi okuqula izinetho umkakhe wananzela ukuthi yena ngokwakhe kuba nzima ukuthi ayethwele inotho leyana ayilethe engulini wasesebenzisa umkakhe khona kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma ukusebenzisa imali yestate engashiyo yakhe yakhoma obazizelwane kuqula izinotho khonokho ngokuqula izinotho akutho ukuthi uyazenzela into zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho uthen property abanawo wakho uyakhuqula izinotho so iqiniso yikuthi uke ngumuntu laba kusabenza ukuthi vele imizwa yeliyisimo bani abantu bebedibe uhambe ngayo kuleyana imali beyithatha zinceza abantu abadibekayo abantuabazintandana abangafundiyo abancedisa ukubafundisa avule ama-scholarship abantwana bafunde beza bethengisa ukuhlakanipha azizibhedlela zilamithi yena esifukele singaboyi kakwelathwa khonale yonke into imi ndawoni so-ke laphana kuyatshengisa ukuthi ube ngubuqhuluzwenoto ubezicabangela yena la ndaba lokuthi abanye abantu elizweni babaphatheke njani so loko ngathi umgaba labena bengakhuluma iqiniso umgabe ongubuqhuluzwenoto
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uZulu ukubona njani
aluka lokuthiwa ngamanye amazwe angayitweli vele eZimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le noto etholwe ukuthi na sinokuthethele inoto ngendlela engayisiyo athathele ukuthi ngayo njani iyathathwa emthathweni kwayo ithengiswe kumbe isetshenziswe ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sisetshwe into emle yodwa
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle libika ukuba ibhanga elikhulu lelizwe lithi ukugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa yikuthi isikhathi sokuthengisa igwayi sesedlula. Iphephandaba leHerald lona lithi uMantshi walile ukukhulula owake waba ngumqondisi ehofisini kamongameli umnumzana Douglas Tapfuma ngemali yesibambiso izolo. UTapfuma wetheswa amacala enkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibona lani Studio 7 siva ngomgabi umgabi udlalisa abantu bakoZimba bafunga ukudlala ngemali yesitate lokubethi bebhodisa umgabi bemsake lali. Yena wadla imali eningi kangaka thina sekujabuleli lokhu ngapha emathebeleni nje ngoba sikubonile ukuthi imali engayisakhela imigwaqo lendlala silayo ngapho ufuna i-special thuna special thuna unkomo engayekali yakhelwa ngalelo thuna kungcolile into kwabo umgaki wakwapho umnanka khona
njani basakazi be-Studio 7 abalaleli igama nguRobson Mwale ngilapha eWest Rand eJohannesburg. Ngilusizi kakhulu ngohulumeni waseZimbabwe odlalisa imali zabantu abantu bevele belamba ethatha imali egcina isidumbu okwenyanga yonke kuyisimanga kumhlaba wonke lokho kwenzeka eZimbabwe.
Alwana ni Studio 7. Hayi, sikhala kanye imina ngubhanda moyo eKondolwane ebulili maWest. Umdala umgabe, hayi akalale ngoxolo umdala. Umuntu uma engatshona, hayi siyakhala kanye naye. Ukuthi ubesenzani, ngeke sisakhuluma laye umdala. Umdala sehambile, abaseleyo yibo abasefayele bebona ukuthi bayenze njani ngelizwe. Sikakhuluma konke esikukhulumayo akusasebenzi kumdala uRobert. So, siqhubekeleni phambili ngokuvusa ilizwe abanye bona abaseleyo balungise ukufanele kulungise bakhulule ilizwe ngoba manje lapha sibulawa ipolitiki kuphela la ipolitiki hayi into ezima zima kunje ngoba ukuvuma iqiniso layo umdala bengasoke vume okuba kwezayo kakhulu ku-ground yinto umdala hayi usuthi layo ufeyimudla so asiqhubekeleni phambili siyekele ukuba sikhuluma ngomuntu ongasoke siphendule ngiyabonga.
Studio 7 ngiyabona ubana ababhenefithayo kwinhlelo zikamongameli uMugabe yilabo ababemsapota yilabo ababeseceleni lakhe ababhenefitha ngezinto eziningi ezijine ezinye ngezokuthiwa nguye ezinye ngezokuntshontsha ngoba babezithathelwa santando wawuthi nxa beseceleni lakhe kuphela bengabaseduze laye babezithathelwa santando ezinye izinto besebenzisa amandla abo ubana bebhenefithe ngezinto zokuthathela abanye ngananzelela into ezinjengamakhapaki edorobheni babethi amakhapaki loba kungamanye abantu abalawo wayethiwa ngcono athathwe ngabantu bezanu amayouth ezanu ayethathela abanye amakhapaki abo bezipha amandla bona basebesebenzisa amakhapaki angakhakha into eziningi indawo eziseduzele eHarare zokuhlala babezithathela santando ingela muntu obakhuzayo ha babebhenefitha into eziningi kakhulu ababezibhenefitha ngemva kokuthi babe sebehamba sebengontando kayidikiswa njengaye umongameli wami. Linjani uStudio 7 ngani ntambami ngiyalibonga ngokuyala lithinta lathi ubana sitsho imbono yethu okusezinhliziyweni zethu okusihluphayo nokulungileyo. Namhlanje ngizathanda ukubona ngithinte udaba luyobuhlungu kakhulu udaba lwe-ecokeshi ngingazi ukubana i-ecokeshi seselabanikazini abakhangelayo abakwazi ukubana bakhangelayo ubana isebenza njani ngoba i-ecokeshi le lathi sesiduze ukubana siyale ngoba amasebenzelwa sisebenzisa i-ecokeshi ungani yo esibulala abantu kakhulu ungakhangela sebekwenza ku-ecokeshi lapha amarate asebewafaka kodwa yona iyimalinye izimdola yodwa usaqondakala ukuthi yenzakalani ngoba nxa suyarethwa kuzimdola sokungani uthenge iyezi ilokhu iyimalinye kathi ukuthi sebeqamba ama-45% nama-50% suwa thina abanye silamakhiwa akhatshana so nxa elethe imali lezo ayethoka ukusithumezela ngayo i-ecokeshi le kathesi ukuthi uyethatha imali liyana o-ecokeshi uyawutshela ukuthi 50% futhi umuntu wanxa yokuthumela i-$100 $100 laphana wasuphumisa i-$50 so imbono yakho lokunyade ukucanga ubani ukwenze ngemali yakho awusakwani imali yakho sidliwa ngumunye umuntu ozihlaleleyo nje wona wahamba belandelana lama-supermarket nxa umuntu ethenga wayesithi uthenga ngani uthenga nge-ecokeshi uthenga nge-cash yini sikufisa uthenge nge-ecokeshi babe bethatha imali zabebutanisa yena sisiyathengisa imali leni ngazane kumbe kukhona lapha okunye ayisebenzele khona nzima besicela ukuthi ngakuyakwaniseka sithi bona be-ecokeshi laba bafikele babize bezosichasisela ukuthi kuyini okuthatha indawo ngoba ukuswelakala kwemali okunye sokusenzakala njengemali ye-ecokeshi sokubangela yikho kwama-ecokeshi ukuthi umuntu uyabe hlezi ebuthelela imali endlini yakhe esezekubanayithengi azama sokusibulele kakhulu thina angibona ukuthi hayi i-ecokeshi le ngokuya kwesikhathi kungayala kunje wonke umuntu uzayiyala i-ecokeshi le ngikhanda bama-servistation kathi sabaningi bayayiyala yonale indaba yangkhona yama-rate le ubona nxa susiyadinga imali safika kwezinye indawo kuthiwa asifuni i-ecokeshi sofanele uyadinga imali susiyadinga imali i-rate yangkhona siphambi akusahambelani into athi ufuna ukuzithenga azisakwani lapha sicela ukuthi ku-ecokeshi kuye kukhangelwe la ngoba kule sokunzima ebantwini ngiyabonga.
Igama lami uSiphosiso ngizacela ukuphawula ngemfaka Gushungu ukufaka mdala kade sekhulile kodwa-ke kusiphathe kahle kakhulu thina ngesenzo esibi asenza ebantwini kuqala nje eqala ukwenza ebantwini bemadebheleleni kodwa-ke umkhuba wakhe walokhu uyabhebhetheka namanje kunabantu abanyamalalayo ngesenzo sakhe esibili abanjengabo iTai Zambara namanje lo mthelela vele lanento iphilizile lanolishiyile ulishiyele laba abayibona abaphethe imba sahamba ngayo le system kunothumele abodokotela akabonakali basaqhubeka ngazo izinyathelo zabo.
Labo-ke bekungabona nabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Italy athi asebophe abesilisa ababili abetheswa icala lokuhlukuluza isizalwane zakwele Libya eziphephele kulelo lizwe. Kulesotsha lakwele Melika elifileyo kwele Afghanistan izolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki. Lokhu kutsho ukuthi inani lamasotsha eMelika asefele empini ye-Afghanistan lonyaka selifike kumajumi posi amabili 17. Sizigqibe ke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Inani labantu abahlaselwa imikhuhlane yamaphaphu labafayo ngemva kokuhotsha intuthu yegwayi elibhenywa ngokuyizigcingi okusebenzisa amagetsi okwaziwa ngokuthi ngama-e-cigarettes liya likhuphuka. Ugatsha lwe-Center for Disease Control luthi lolu daba luthinta ikakhulu ontanga njalo asebehlaselwe yimikhuhlane yamaphaphu bafika phose kumakhulu amane 380. Asebefile bona bayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umzali umnumzana Dan Moyo ohlala eVirginia khonapha eMelika.
Ye, lolu ludaba soluhluphile kakhulu especially kule ntsha le esingathi i-youth. Ngoba I think the way abamaketha ngakhona amavape abo lawa ungathi masilalela kule nkinga ngendaba zokuthi inikotini yakhona ama-levels akhona ukhanya angathi akhuphukile ukudlula ugwayi esujwayeleyo lo plazi. Balama flavor afana lama candy lana lama fruit okuyikhona kwa-tractor intsha and ikakhulu sibona kuyiyo intsha engathi i-affecta kakhulu ilaba esizwa kuthiwa bayafa bebulawa yi-vape.
Njengomzali ungathi ulakho yini ukuhlaliseka njengoba abantwana besifa ngobuningi kangaka?
Angihlalisekanga kakhulu sibili. Kusho ukuthi engizama ukuthi ngikwenze njengomzali ukuthi ngiqonqosele lokufundisa ingane zami ukuthi zingake zilinge zizame le nto ngoba sokukhombisa ukuthi iyingozi kakhulu. But inkinga yiyo leyo ukuthi uyazi njengomzali uyakwanisa ukuthi uchumayele usachumayela but ingane sometimes the more uchumayela ziyabe sezifuna ukuthi zi-experimente zibone ukuthi kanti yini le nto okuchunyayelwa ngayo. So ngiyazama ukuqonqosela njengomzali lokubabonisa ma kukuthi izindaba ezikhombisa udaba lona lolu olwabantu asebeshonile bebulawa yiyo le vape.
Uhulumende uthi ulakho ukwethula umthetho ovimba ukuthengiswa kwamavephazi la. Ubona iphumelela yini leyo mizamo?
I'm sure ukuthi izophumelela ngoba siyazi ukuthi inkinga ekhona kule pushback isingathi resistance evela kumakhampani ayenza le vaping ngoba uhulumende laye akakacaci kahle ukuthi kahle afuna ukuthi akubhane yini. So far sizobe bekhuluma ngokuthi bafuna ukubhana ama-vaping la alama flavor a-attract-a izingane yafana lale i-candy lama-fruit ngoba yiwa bathi most of iy'ngane ezinemabe bebhekisisa bebuzisisa ukuthi yini zi-vapor. Abaningi bakhona bathi ngoba bajabulela ama-flavor wona lawo. So uhulumende usekhuluma ngokuthi kubhanwe ama-flavor anjalo ayiwona a-attract-a izingane. So asazi ukuthi idaba lwakhona luzophelela kuphi ngoba amankampani ayenza lama vapor athi wona ukuvalela i-type zama vapor wathi ngoba batbona bakhona abantu abadala aba enjoya ama abakholisa lawo ma flavors, so abazwisisa ukuthi why kumele kube lobandlululo ukuthi ba produce ama vapor ayimhlobo ehlukeneyo.
Kwabalaleleyo, kuyini ongabaxwayisa ngakho ngalolu daba?
Mina engakusho especially ebazalini ukuthi bafundise iy'ngane zabo, baqonqosele kakhulu ukuthi i-vaping le iyingozi kakhulu, ngoba nanku sekule mizekeliso abantu asebefile bebulawa yiyo leyo vaping, ukuthi vele bangake balingi ukuvepha ngoba iyingozi kakhulu i-vaping yakhona le.
Umnumzana Dan Moyo ngumzali ohlala khonapha eMelika eVirginia. Mthoka zomuhle mamukajini makamu kobulawayo levuka njani echolocho kweru plum tree kutichi cha gechenge egwanda phela lingaba levuka njani kwenzakalani ekuseni kunje kuyathisa kuyaqanda yini ngoba sike sezwa ngeviki edluleyo bebekhala abanye abantu ngokuqanda uthi ukuqanda sokuphendukile kanti ke isama isiqalisile asazi ukuthi kwenzakalani unjani umkhathi lapho ngaba ukhona akuvukwe kuye phandwa ngapha thina asikalani phezu kwayindaba I saw Gabo Zinja Ziamluma Sabela Gamnan de Lampo Citiena Amakawe. Hayi ke kwanele osiqhubela ke izindaba zekuseni kodwa singakahlukana esikhangele ebezihamba phambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. Isidumbu sikaMnumzana Robert Mgabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uZulu wakoZimba emzini wakhe izolo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke njalo kusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo ngontungamilinkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna.